uyabona okwakuqala mina and report kusengezo kusengezo kasilutho kimi ngumuntu nje ngimbona as street so akukhulumayo kungabe kuaffecta abantu bakhe hathi mina yikho la namhlanje lokhu ngi challenge i recall yami edalele le high court i challenge because ngiyayazi ukuthi yenziwa ngumuntu ongayisuye okumele ukuthi ayenze kusengezo kaso secretary general wami kaze kaze kube lesikhathi lapheka ke ngareporter khona kuye epartini le kuthiwa khona i-CCC. Ngenxa yalokho-ke lokho akhuluma ngakho izifiso zakhe ekhuluma la ekhulumela abantu bakhe bona ngalolu abantu bakhe la yasebenza lapo abangahlanganisi mina labanye bami abangaxotshwanga ngendlela efaneleyo ephaliyamente.
Uthi-ke umuntu ongasozalandele khonokho akufunayo kasoze akukhiye ukuthi ungene ku-by-election. Ngakho-ke nxa sungena usuyabe usuyi-double candidate. So uthi abazakwenza khonokho uzabajezisa futhi ukubona njani khonokho?
Hayi yabona usengezo ukuthi nje seluhlanya ngasakwananga ngoba iqiniso likhona ngelokuthi ama-double candidates akhuluma ngawo thina vele siwajwayele bevele wafakile kobulawayo lapho wachaya but nje njenge-by-election yona leyo ukuthi khona iza kuba khona angikwazi engxenye ngaba khona emaphutheni akhe angiyiboni mina ngizama ukuyikhangela sibili le by-election akhuluma ngayo usengezo ngibona ngani yinto nje ezaphelela emoyeni njengezithukuthuze nje angiyiboni sisi
yena uthi khonokho-ke usedalele umthethwandaba kwafana lokuthi limnike umbekwa ngoba yena vela kula muntu omchallenja ukuthi kasiyo interim secretary general ukuthi akula even oyedwa
ngimchallenjile mina ukuthi kayisuye interim secretary general ngimchallenjile ku-founding affidavit yami ngisithi khona ayilo umuntu mina ukuthi ngu-secretary general angikwazi njalo lokulunga le CCC angikwazi ngatshengise ukuthi yena uyikho lokho akutsho khona akula lutho alutshengisayo akula lutho aluletha phambili ukuthi lutshengise ukuthi for sure uyikho lokho akutshoyo ngaphandle kokuthi nje esinya ekhona ngale lapha khona khona so I still maintain position yami yona leyo usengezo kaso secretary general nakanye kala lutho aluletile edalele umthethwandaba olutshengisa ukuthi yena ungisecretary general kumbe njalo ukuthi mina ukuthi ngaxotshwe party so kana mandla phezu kwami usengezo is just ngumuntu nje osihambelayo esitrict